Amapolisa kanye labogatsha olubona ngokungena kwabantu kwele Botswana baphakathi kokubamba imhlangano labahlali besigodlo salelo lizwe iHaboron phezu kodaba lokugcina abangena elizweni okungekho emthethweni. Amapolisa athi ilizwe libhekane lohlupho lwabangena elizweni okungekho emthethweni, iningi lingabavela eZimbabwe bebalekela isimo esibi somnotho. Udaba lolu solungenelwe langabaphathi ezabelweni abagoqela induna kanye lamakhansila. Omunye ukhansila emzini weHabani elingaphandle nje kwedolobho leHaboron, umnumzana Mkhotla Pule, uthi amacala aseqongile njalo izakhamizi zithi lokhu kubangelwa ngabantu bokuza abangalamaphepha elizweni. Upule lendune uSiyeletso Pule bachiya abakade bekwenye imfa esigabeni seHabani emavikini asanda kwedlula bebambe wangaphansi ngesikhathi bekhuthaza izakhamizi ukuthi ziqotshe abokuza abangalamaphepha okuhlala elizweni. Amapolisa lawo asekhiphe umbiko okade uhamba ebulenjini be-internet ukhuza abantu ukuthi bengahlali labantu bokuza abangalamaphepha aqondileyo. Lokhu sekuchiye iningi labeZimbabwe abangalamaphepha bedlalela evalweni. Ngempela viki izidaladabe zingelabaningi abavame ukuma emgwaqweni bedinga imisetshenzanyana yokuziphilisa ebizwa ngokuthi ngama-peace jobs. Unkosazana Edith Ndlovu uthi osokuzaba nzima ukuthi abantu sebetshelwe ukuthi bengabanikezi indawo zokuhlala uma bengelamaphepha aqondileyo.
Asisakwazi-ke ukubana siza kuyangaphi, besitshona sivalelwe ezindlini. Manje nxa sebehamba bedinga abangelamaphepha, siqondaphi khathesi?
Umnumzana Nkululeko Moyo yena osebenza ukulungisa ezivandeni uthi kasahamba-hambi njengakuqala ngenxa yokuqonga kwenani lamapholisa emgwaqweni.
Ekhaya kunzima, laphandle sekunzima, akuphumeki endlini ngisho umuntu esiya ema-shops ngoba bangakubutha noma ngasiphi isikhathi.
Elinye ilunga ledale lephalamende umnumzana Sidiro Koloba uthi sekuqonge kakhulu amacala esigabeni sakhe seMohotizani lapho kulabantu abeZimbabwe abaningi, ngakho sebecele ukuthi amasotsha angenele ekuhlanzeni indawo le.
We cannot be bragging about 54 years of independence.
Asingeke sathi sikholisa ukuzibusa kweminyaka engamathumi amahlanu lane thina singakhululekanga, sesiyizibotshwa zezigebengu elizweni lethu.
Own country prisoners to criminals.
Amapolisa kanye labogatsha olubona ukungena kwabantu elizweni azaqhubeka ebamba imhlangano yeHaboron lemizi eseduzane betshela izakhamizi ukuthi bengagcini kumbe ukuqhatsha abokuzabana lamaphepha aqondileyo. IBotswana ibuyisela emuva abeZimbabwe abafika inkulungwane inyanga zonke ababe bengene elizweni okungekho emthethweni. Ngesikhathi eleBotswana liqinisa ukubuyisela emuva abeZimbabwe, ngakwelinye icele umongameli Mokgweetsi Masisi lomunye wakhe eNamibia, umongameli Hage Geingob, bathi izizalwane zamazwe omabili sezavunyelwa ukuvakatshelana zisebenzisela isithupha hatshi amapassport. Ngingumartin Ngwenya, oyindaba zestudio 7 ngeHaboron kwele Botswana.